angiboni uhulumende enelisa kubana ayibhadale i-3.5 billion le, ngoba ngikhuluma nje amanesi basitrayikile, amatitsha la ahlele ukuthi astrayike ezibhedlela lapho abantu bafa njengempukane, ngoba amanesi akustrayiki, akulamithi ezibhedlela, umumo mubi kakhulu. Mbona sibili kuzaba nzima ukubana uhulumende anelise ukubhadala imali le ye-compensation kubalimi abamhlophe.
Ubaba uMnangagwa uthe isivumelwano lesi siveza sobala ukuthi uZulu weZimbabwe uyenelisa ukuhlala phansi akhulumisane ngokuhluphayo kube lokuvumelana. Uthini ngalokho?
Lokhu akutshengisele ukubana uhulumende uyanelisa ukulungisa okuningi ngokukhangelane labantu. Bayakuthanda sibili ukuxoxisana labantu. Sibona last year babekhulumisana lathalime emathebeleni besithi bazalungisa indaba egogo rawundi, lokhu ebengakayilungisi. So lokhu babenzela nje abantu nje phandle bebona ngazani bazinikele ekulungiseni izinto ezihlupha uZulu, kodwa vele hayi abanelisi ukuthi bekwenze, ngoba vele kule ndaba ezihlupha kule corruption, i-health care ezibhedlela lapha vele kumanikiniki. Kodwa vele nxa sikhangela indaba ye-land reform, kwakumele ihlelwe kuhle, ngoba sifuna ukuqaliseni ngo-1981-1982 iZipra zapho isebenzisa iNitra nethenga amaplazi amaningi. Kwakuyi-land reform eyihlelwe kuhle sibili, kodwa uhulumende wathatha amaplazi lawa wahle wakhanya sibili ukuthi uhulumende ulobuchapha. Ngemva kwalokho ngo-2000 uhulumende wahlela i-land reform form program azange behlele kuhle, abaningi abathola umhlaba abala ma title deeds okuqala. Okwesibili akula access to capital, azange bethole i-capital. Okwesithathu indawo eziningi vele zazingela esingathi ngama basic amenities, izikolo, amaclinic and so forth.